Ngangazi ukuthi singathi sesifikile lapho sivele sivelele ngathi. Mina ngibona ngathi nje into yakhona yonke lokhu kwaba yikuginya abantu bengahlafunanga. Aluba into le yaqale yahlolisiswa khona okose kwenza ukubalumisa uhlelo lolu kathesi, kuyabonisa ukuthi kwakuvele kungahluzwanga kuhle, kungakhangelwanga inxa zonke ezihambelana lalo lolo hlelo lokulinywa kwensango. Kuthi ukuthi beluvele luluhlaza lwaluphakulelwe abantu lungavuthwanga luyimboza. Sebezama nje ukuthi balungise imboza ababevele beyiqalile isiphumisa imboza. Phela imboza ingaziyenzeni imboza.
Zambe zona ingcwethi zingatholakala na ezingaletha ulwazi olweneleyo kumbe olufaneleyo kulolu hlelo?
Ingcwethi zingatholakala ngoba siyakwazi ukuthi insango ziyalinywa, zilinywela khona uhulumeni athi kumele kwenziwe ukwelapha abantu. Kodwa-ke ziningi izinto omele zikhangelwe lazo lezo ngcwethi zokulima ekumele zikukhangele, ngoba into enjengensango ayehlukananga nje lesiko labantu. Engathi mina ayisibo insango kuphela ukulinywa kwayo mbisihlahla ngokwazi, ithoni kodwa empilweni yabantu yamukeleka njani, yinto enhle yini kwabaningi. Phela insango leyo ingasikhathaza nxa izawela ezandleni ezingayisizo. Yebo, kambe abanye njengoba ngijile bayilimela imithi, kodwa kungenzakala ukuthi kelakithi njengoba sikhathana lezivele ezempithukweni yalezi zinto, engxenye abaningi bacabanga ukuthi bangayilimela ukuthi ingasetshenziswa kuhle njengoba okwenzakala khathesi.
Uhulumende uthi mhlawumbe engenza imali eningi ngokulima lesi silimo efika amabhiliyoni, la ibe yisilimo esiletha imali elizweni. Kungenzakala lokho nxa kuyukuthi kuqhutshwe kuhle?
Angazi ukuthi kungenzakala kuhle, kodwa mina ngibona ngathi khona lokho nxa kufuneka imali eziningi ezingamabhiliyoni, kanti lezo ezenziwa phansi sezehlulekileyini ukuletha lowo mnotho. Kanti izilimo lezi ezazilinywe zazikhona, yebo, kambe siyakwazi igwayi kalisathakazelelwanga abaningi emhlabeni, kodwa kazikho yini ezinye indlela ezingahambelana lesimo sethu engathi mina we're developing third world country ezingahambelana lako kulokuletha lezi zinto enyongulinywa kwembanje ezizabuye zisidalele olunye udubo. Kazikho yini ezinye indlela zokwenza imali engaba ngcono? IZimbabwe yilizwe elihle kakhulu elilakho phosa konke, kungani singathuthukisi lezo zinto ezivele sezikhona enaziqalise uhlelo olutsha ngalesi sikhathi esinje? Sithuthukiseni lezo ezokwenziwa, sithuthukiseni zokuvakatshelana, sithuthukise nje lokho esivele silako, ngoba izinto lezo zikhona. Okwehlulayo sibone ngathi abanye bethu yikungabuswa kuhle kwelizwe, ungahlanganisi kuhle imicabango lemikhumbulo ukwenzela ukuthi ilizwe labithi lithuthuke. Nansi iBotswana ingumakhelwane, iphiwa ngamadayimani kuphela, thina kathi sehlulwa yini?